Aba ku VOA Ndebele.
Njani zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzivandlela 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Abasakhulayo bemathebeleleni labedlula ikhulu benelise ukuyadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Udaba lokusilela kwamanzi luthwalise uZulu amagabha avuzayo elizweni lonke jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo abahlala emathebeleleni labedlula ikhulu baphatheke kunhlelo zokubavivinya izolo bedinga indawo zokufundela ukuba ngabongi eHarare lakoBulawayo ngemva kokuthola uncedo kwezinye izakhamizi zemandebeleni. Abasakhulayo laba bebevela endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls, Plumtree kwaBulawayo lakwezinye. Njalo badinga indawo ezikolo zabongi ezisezibhedlela ezifana leParirenyatwa iseHarare kanye leUnited Bulawayo Hospitals kwaBulawayo. Abanye babikwa bebesehluleka uku-aplaya bedinga indawo ngoba bebengaluqondi kuhle uhlelo lokudinga indawo lezi ngamakhompyutha, kanti njalo abanye bebengelayo imali yokugada. Kulapho ke okungenele khona ezinye izakhamizi zemathebeleleni ezihlala phandle kwelizwe leziselizweni zahlanganisa imali njalo zaphathisa ontanga laba ngendingeko ezitshiyeneyo ezenze benelisa ukuyavivinywa ama-interviews ngesiNgisi. Sebezamelela ukuzwa ukuthi batholile na indawo kumbe hatshi. Wabekhokhela uhlelo lokuphathisa abatsha laba umnumzana Decent Collins Bajila utshele uChris Gando weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Efilisekana ngingahamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi Dube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu emathebeleleni abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela basebenzi beze ngonesi. So sincedisile sibili sincedisa abantwana abangafika 150 throughout imathebeleleni yonke iningi of course bebengabantwana bakoBulawayo kulandela emathebeleleni south kwasekusiba labathathu abavelele ngasemigenzi Silobela, eJombe lelo agwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-internet ukuthi baregister ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasekusithi abangu-23 bangikhona kwasekuthiwa kababuye kuma-interview eHarare laloba bona bebekade bebhalise izibhedlela ezikidi ngale emathebeleleni. Sasesithi hhayi akwenza ukuthi bengayi laloba behanyise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basekela abanye abasemazweni babadingela izimoto babadingela izindlu zokulala sahamba labo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu okade vela koBulawayo ngishone labo namuhla eHarare sikhona ngale sibhedlela seParirenyatwa ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngaseplumtree kade bekhona sibili abambalwa emakhaya aseplumtree khona le akade bengelayo imali yokuthi benelise ukuthi beze bezofika eHarare labanye ade bekoBulawayo. Kodwa engikuthabeleyo ngabazali bakithi yikuthi abakade belayo imali baphumele egcekeni bathi hayi mina lingahamba layo umntanami kodwa esikhwameni ngizafaka. Akusazange kube lobugovu bokuthi ngiyokwana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayikwabelane ngokulingana. Abadala bavumile ukuthi laba bangela lati yababantu balenduku behambe ningathi ku 23 bembuye lazo ngapha sincedise abangafika 14 nge transport kodwa hayi ekudleni bese sidla bonke sihamba sibathengela lapha sihamba khona abanye bebengela ngisho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale ngithinde njalo ngoba kukhatshana plus nxa kuyi holiday kunje abantu bebuyile vele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu kodwa asibancedisile sibili babuye Harare
ye manje ungathini wena ngakhona okukwenzakeleyo kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababe behlala khona
khona vele akulunganga ukuthi akula ngitho leyo province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi ezinye amanye ama-provinces abe lazo zizo zibe ntathu zen lezo zikolo ngakhangela i-province yangakithi lapho ezivela khona iMatebeleland South kukhona iGwanda kukhona iMakhisa kukhona iBrunaberg lapho abantu abangafundela khona ukuba ngunesi kodwa bonke bona abantu kuyathi abahambe be-Harare ngaphansi kohlelo lwe-devolution lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenzwa lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumende sithi hayi nansi into eyenzakeleyo izimali ezisetshenziswe ngabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba silakho sikubhalile phansi konke alikuboni kodwa ukuthi uyahlukumeza umphakathi njengohulumende nxa abantu bezabuhlukana nezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela
umnumzana Decent Collins Bachila ngomunye wabaphathise abasakhulayo beMatebeleland ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi kobulawayo laseHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Ingcwethi ezibona ngokuphathwa kwengozi ezichiyeneyo ezingehlela uZulu zithi abantu abahlala eManicaland lapho okwahlasela khona izulu lesiphepho uCyclone Idai nyakenye kumele besuswe behlaliswe kwezinye indawo ngoba kungenzakala ingozi efanayo ngenxa yokuguquka komkhathi iclimate change. Izulu leli lakhukhula imizi labulala abantu abedlula inkulungwane elamachumi amabili endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Isigaba secholojo laso sivame ukwehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula ikakhulu emizini eduzane lomfula uGwayi. Ingcwethi ebona ngokuphathwa kwengozi ezifana lesiphepho umfundisi Angliston Spanda uthi abantu abahlala kulezi ndawo ikakhulu asebeluphele kabafuni kusuka ngoba besithi kulamangcwaba abazali labokhokho babo kukanti le mpilo yabo isigxile khonapho. Kusandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza uSpanda yena osebenze eChimanimani kulandela uCyclone Idai ukuthi abahlaselwe ilelo zulu balokhu beluthola na usizo.
Yebo abathola usizo kodwa ke usizo luyaguquka kusiya ngesikhathi kule stage ke ku-disaster management nxa kusa-responda laphana kusanda ukwenzakala ingozi abantu abaye bengelazigqoko bengelakudla kuyafika esitejini sokuthi kusokumele abantu labo bakudlulwe kufike sisigaba sokumele ba-rehabilitate kumbe babuyisele badinge indawo zokuhlala kukhanya nje sesidlulile kulezo stage kodwa uhlupho olukhona abantu labana izulu nxa lisina bengikhuluma nabo lokhu besithi bayesaba lokhu be-traumatized i-community yangkhona kulabantu vele abahlezi endaweni ezimbi kakhulu khona kalesimanimani ukuthi ngabe uhulumende uyabarelocate labo bantu kodwa kubarelocateni kulehlupho lokuthi labo bantu bakhona kabafuni kusuka endaweni lezo ngoba bathi bona kulabangcwaba aboyise labokhokho babo bese sitabanye kafuna kusuka ngoba indawo abaphila kiyo kakhulu okulezelo labo lempilo yabo abanye balima khona ngala abaye basebenza kuma estates so into emele ukuthi ngabe kuyahlala phansi uhulumende ahlale phansi asezimeleyo kuvunyelwane ukuthi vele kahle kahle abantu laba kumele basuke bahlaliswe ngaso bahlaliswe kutsha ngoba indawo liyana ngokubona kwami njengomuntu oseke waphatheka kakhulu kwindaba ze-disaster management kungaphinda futhi kwenzakale okunye ikakhulu ngani okuhlangana khona imfula uhonde lorufite kusiye Mozambique ngani abantu bakhona kubasengozini futhi ukuthi kungenzakala futhi eyingozi ngoba i-climate change le khona isisenza umumo womkhathi ungabi kungabi-predictable ukuthi kuzahamba njani njalo kwenziwa into ethiwa yi-resilience ukuze abantu nxa kusenzakala ingozi ezinjalo bangayingozi yakhona ingaziyabana iyabulala abantu abaningi kakhulu
sebezimele yini ngenyawo zabo
sokwedlula esitejini sokuphuma ukudla le mphahla kodwa nxa sikhuluma labo i-ODA labantu ebesebenza labo thina okuthi besenza i-psychosocial support le monitoring sekusiku-stage sokuthi kukhangeleke ukuthi bayahlaliswa kuhle yini okuyikho uhulumeni lisana lakho okusadingakala futhi uncedo oluningi olukhulu sibona abanye abafoti bencedisa ukwakha amatoilethi kusakhiwa izikolo ngumsebenzi osaqhubeka ngoba leyani into ikhona zakatha maybe about 4 to 5 more years ukuze abantu labantu bahlale kahle kusasekhona ngoba umonakalo owenzakalayo mkhulu kakhulu so asonto yokuthi sibasekuphelile kathina kusaqhubeka kusiya phambili abantu basezidinga usizo abantu besekhilon idayi abanye vele lokhu ebengakayi-reestablish impilo zabo abanye balahlekelwa zimuli umuntu alahlekelwe yimuli yonke yasele nguye yedwa
kodwa izithembiso leziyana ababeziphiwe-ke ngemali yavela kwamanye amazwe lokwathenjiswa nguhulumende ukuthi bazakhelwa izindlu kukhona okuphumelelayo
yebo kukhona okuphumelelayo sibonile kabe sekwakhiwa sekwakhiwa izikolo khona bezangena-ke ku-housing baqalise uku-reestablisha izindlu okukho kulohlupho khona ukuthi izindlu lezo mabezakha baziyakha kuyale ndawo kwakulabantu khona kumbe basuse abantu babazakha kwezinye indawo kusaela kusamonitwa kusilandelela ngabafundi besebenza la abakhona ngale ukuthi kusibone ukuthi izithembo zakhona zonke ziyagcwaliseka yini kodwa hhayi ezinye siyazibona ziyagcwaliseka ezinye njalo kazikagcwaliseki ku-still work in progress kuzathatha iminyaka emihlanu ukuthi kuze kuphele abantu labana bahlaliseke kahle ngoba umonakalo wakhona wenzakalayo mkhulu kakhulu
lo ngumfundisi Angliston Spanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kumaviki ambalwa edluleyo silethulele udaba lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yamaNdebeleni kanye lasenkabazwe lapho inengi elikhale khona ngodubo lwamanzi. Okuvelileyo lapho njalo yikuthi ngaphandle kwamadamu abantu abaningi bakhala ngezikotsho esezilesikhathi eside zafa. Umeli webulili ma-East edale lephalamende umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ezifileyo esigabeni sakhe. Kodwa uthi usethethe amanyathelo okuzilungisisa ukuze uZulu athole amanzi ngemfanelo.
Isimo samanzi sinzima kakhulu esigabeni sakithi. Abantu bahamba umango omude. Uhulumende enyangeni ezimbalwa ezidlulileyo uphume lohlelo olwe-food for work. Ngike ngathi ngivakatshele isigaba sePhumuza under iward yeNatana yamaviki amabili adlulileyo. Ngathola i-community isigebhe idamu. Idamu lakhona livele izulu beselinile selilamanzi. Besebenzisa amapiki lamafotholo lamabhara akulayo nitherekite-ke yabakhonapho. Kodwa abakwenzileyo kungimangalisile. Uhulumende ebencedisa kakhulu abantu abasebenza khonapho ngeke bafolisa imadlanyana lokokudla. But ngithe ngikhangela ngathi aluba singathola abangazosincedisa nje ngemtshina idamu leliyana linganceda isigaba lesiya. Abantu bahamba uma ngomude besiya bukha amanzi okunatha bese nika izifuyo amanzi angisabali okukuwadalani land. So ngokukhangela kwethu ngaphezu kokugebha amadamu sifisa ukugidimisa ukuthi sigebhe imigodi. Ilo hlelo lona lolo khathesi nje nge-last 3 weeks ebulilima east yodwa sigebhe imigodi engu-5 endaweni lapho besikwazi ukuthi abantu bahambe mangomude siloyisa ukuthi kusiyaphela u-April every word sibe sigebhe phose embili emthathu and khathesi indlela esiyenza ngayo sithi lapho esigebha khona umgodi nxa sisuthiseka ngokuthi amanzi maningi siyavula ingadi kakhulu sincedisa omama labosisi ukuthi babe yibo abalama-nutritional garden lawa siqalisa ama-small community economies ukuthi nxa sengilima imbhida kumbe ngamatamatisi ngithengisela abanye bami khonapho nxa ngithola imadlanyana ngiyabhadala i-school fees ngiyayenzani sibona ngani kuyancedisa ukuthuthukisa izigaba zethu yindlela esibona ngani singathi besincedisa abantu aluba sikhangelelane lodubo lokuthi amadamu ethu ayagqibeleka ukuwavuselela kudinga imali eningi sisasekulolo hlelo sibe sincedisa ngemgodi
imigodi okhuluma ngayo abanye bakhala ngokuthi ikhona esilesikhathi eside ifile endaweni yakho kumi njani ikhona yini engabi kuleso simo
engiza kutsho ukuthi ngithe ngingena ngo-2018 ngacela ukuthi amawadi kabasinike ilisti yemgodi efileyo ngithole imgodi ebifika 79 besithi ifile saxoxisana labe-DDF ekwakuqala engakwenzayo yikuphuma lo hlelo lokuthi ewadi ngacela abantu abathathu ukuthi bayotrainwa ukumaintaina kumbe ukurepaire imigodi so labo bantu silabo batrayiniwe esisakudinga sisakuqoqelela yimitshina yokusebenzisa ngama-tools akhona but ngaphezu kwakhonokho sibe lo hlelo le-DDF yonke imigodi esayihambisa ukuthi iyorepaywa besisebenzisa ama-councillors amawadi amaningi isirepayiwe ngithe ma ngizama ukuthi ngithathe i-stock a few weeks ago ngathola ukuthi kulamawadi amalutshana ama-councillors akade bebeslow bathi bangithembisa ukuthi babona ngani kusiyakuphela ujanuwari abe-DDF phose yonke imigodi iyabe isivuselelekile okunye esikutholayo ukuthi eminye yayivele ngelamanzi amaningi ayigcini manzi iba la manzi ngesikhathi sezulu kuphela yiyo abathi bazayilungisa ekucineni ngoba ngesikhathi sezulu abantu bavele bale ndawo eziningi zokuthola amanzi sifuna leyi ebincedisa abantu umphakathi ngibona ngani sebesiripheyele imigodi efika 38 nxa ngithe ma ngilandelisela so siyathaba nje ukuthi ngesikhathi esincane sebesilungisela imigodi ebisile minyaka ifile ngabantu i-DDF isincedise kakhulu kulo mnyaka odlulileyo njalo yibo abasincedisa ukugebha imigodi leyo emitsha
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumeli wesigaba sebulilima East edalele ePhalamende njalo ungumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa abophe njalo ezinye izigelekeqe ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ezintathu phezu kokubulawa kwepholisa emgodini wegolide eKaloma ngeviki edluleyo. Iphephandaba leli lithi amapholisa afumane njalo isikhali esinakanelwa ukuthi singaba sasetshenziswa kulesi sehlakalo. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye undoda ohlala eGwanda esigabeni seMagedleni oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalombili 28 omiswe emthethwandaba esetheswa icala lokudlwengula ugogo wakhe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lane 84 ngelanga lekhisimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyaxolisa basakazi, ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kube bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinywe elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamba emazweni uyale nale koze kube nini kanti angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile ama vele akula lutho esingalutho kakhulu labantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe ukuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke yonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku gijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impupho uyithole sikhuphukile uthi thukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekele abantu bemathebelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona
Sadibonani basakazi be Studio 7 mina ngubhanda moyo kondolwani ewulilima West Plant ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe yazi umbusazwe lo uzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamandla lisalwelwa so ngangokuthi khona iphuthe lilapha yizanu ukuthi ihlangane lezapha akukhulule khonapho okwesibili igugurawundi lezi zinto lezi ziyabulalela nje anthili nje kuze kulungiswe leyo ndaba ayikho into ezelunga ngoba izanu angeke ize inike iMDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona so kathethi sekusifa labantwana bangazi lutho abazalwa yi-generation entsha izikolo kazivulwa abantwana imfundo iphansi konke nje kumotshakele kodwa inkinga nje lokhu sibhoda indaba ekhona indaba iphakathi kwezaphu lezanu ebugurawundi kuphele nje khona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la iMDC njengoba isiyala ukungena kupolat ohlala kunjalo kufika amavoti baripe kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanje impilo esizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu ngiyabonga basakazi siyabonga ngohlelo lwenu
ngizama ukuthumela imessage leyo ngoba ngizamile ukuthi ngiyibhale iproblem yami isekuthi ekhezi kule problem yokuthi amagetsi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho kati amagetsi ngayekhona iwasebenzisa ukuthi enza ukuthi iimpompi zakhona zisebenze so for 3 months amagetsi engekho abantu abalamanzi abantu badubeka bahamba besiya kukho ezibhoraneni ezikhatshana kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bahamba ngobantu bemakhabi lebajwayele but into yobuhlungu yangikhona yokuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho ayisibo msozini bona lobo asikho ukudlela abantu izimali zabo nxa bethi bayazama ukuthi babuze babethusela bathi hayi nxa ufuna ukuyekela ungayekela kodwa uzabulokhu usiba nesikwereti manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho kuzakwenza ukuthi ube nesikwereti ayi into yangikhona mina ngizwa ingikhathaza kakhulu so hhayi ngiyazama ukuthi ngicinisise indaba ngikhona nale inqele ngakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhesi inqele ngalijela lapho ukuthi uhamba njani ikho lokho engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina abantu nxa ekhaya ke kula bantu badala abangasebenziyo wena mina engiyabenzekeza emine ngabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba beyigebha besiyakugagatshana khonale izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona iyanxa iphela kule mitha ethi bhadala angikuboni ukuthi into yangikhona i-right yena lena ake liyicingisise ngabonga nxa lingayikhangela lidiscuss thank you bye.
Boge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo ngemela wakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane athi adinga izigilamkhuba zeqembu labesimuslim abedlulise amalawulo ele Al-Shabaab ezihlasele abantu abathathu. Kulezi botshwa eziningi ezikhangelelwe ukukhululwa kule South Sudan namuhla ezigoqela usomabhizimusi olodumo kanye lengcwethi kwezemfundo ngemva kokuxolelwa nguhulumende wakulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibutho leMelika lithi lidubule ibhomba duzane legceke lendizamtshina eleBaghdad International Airport kwele Iraq izolo labulala umqondisi webutho lakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Umongameli Donald Trump nguye oxwayise ibutho lakhe ukuthi libulale uSoleimani kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo someli weMelika e-Iraq. Kuliviki ngamalunga eqembu elisekelwa yi-Iran ele Hezbollah. Abasekeli baleli qembu bachisa ingxenye yesigodlo seMelika bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika. Ukubulawa komqondisi webutho le-Iran lokho kuza kwenza kube lokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika le-Iran njalo ibutho lakwele-Iran likhangelelwe ukuphindisela. Lekseni DJ Dr. Malinga Radha esigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Siyaxolisa bakithi kasenelisanga ukubala imilayezo yenu elisithumele yona kuWhatsApp ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. abasakhulayo bemathebelele ndabedlula ikhulu benelise uyadinga indawo zokufundela ubongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-Half-Past 7 na mina eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo, mntungameli Nkomo. Shone kuhle.